Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ningali jola njani mthwazo omuhle, siyalambulela umsakazo we Studio 7 lamhlanje ngesonto mhla zilithumi lambili kunqabakazi 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende wakwele Zimbabwe uthi usekufezile okuningi okufiswa lilizwe leMelika ukwenzela ukuthi amazwe la avuselele ubudlelwano.
Some of the issues it raises, e.g. rule of law and enjoyment of freedoms, have been ushered in by the new dispensation.
Okunye okuvezwa ngumthetho lo sesikwenzile okunjengo kulandela imithetho yelizwe i-rule of law kanye lokuthi abantu bakhululeke. Sesikwenzile konke lokho.
Ibandla leZANU-PF lithi kumele kulahlwe udaba lokuphikisa impumelo yokhetho oluphanyekwe yi-MTC Alliance emthethwandaba.
Emthethweni-ke njalo kuya ngokuthi ekuhambiseni kwakwamaphepha uhambise lakuye wamukela ngesikhathi esibaliweyo yini kumbe weqisile wasijobelela.
Kodwa-ke umanyano we-MTC Alliance uthi ibandla leZANU-PF lethuswa ludaba lolu.
Amaphepha aseva lapho umuntu azakale ehlala khona upresident Emmerson Mnangagwa usebenza ekukumona umuntu ababuilding.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi usekwenzile okuningi okwethulwe ngumthetho weZimbabwe Democracy and Recovery Act osanda kuguqulwa nguhulumende weMelika. Umnumzana Sibusiso Moyo, umphathintambo kahulumende obona ngokudlelana lamanye amazwe, uthi okunye abakwenzileyo yikuguqula kumbe yikugoqela ukulandela imithetho yelizwe njalo lokulungisa ezomnotho. Uthi bekumele uhulumende kamongameli Donald Trump esule izijeziso zenotho ezafakelwa abalandeli bebandla leZANU-PF okwakuthiwa bephula ilungelo loluntu. Ake sizwe uMoyo ekhuluma lentathe lezindaba eHarare ngodaba lolu.
Remains a challenge, of course. However, the USA still, while it is still vetoes new laws.
Izitera ngumthetho olimigoqo okumangalisayo ngoba ilizwe leMelika lokho livimba ukuthi ilizwe leli lithole imali ebolekwa namazwe ajeneyo. Loba kunjalo, ilizwe leMelika lizimisela ukuthi kube lokudlelana phakathi kwamazwe la. Umthetho lo uyakusho ukuthi sokube lenguquko kwezomnotho elizweni njalo lokuthi kulabantu abaningi abavala kwaleMelika abakade bebona ukuthi siqhuba njani ukhetho. Lo ngumthetho esingeke sawulandela ngoba umthetho welinye ilizwe.
Some of the issues it raises, e.g. rule of law and enjoyment of freedoms, have been ushered in by the new dispensation.
Okunye okuvezwa ngumthetho lo sesikwenzile okunjengo kulandela imithetho yelizwe i-rule of law kanye lokuthi abantu bakhululeke. Sesikwenzile konke lokho. Ukuza kwabantu abavela kwaleMelika ukuze hlolisisa ukuqhutshwa kokhetho ngokunye okwakufiswa lilizwe leMelika. Sibavumele ukuthi babuye kweZimbabwe. Ukwenza ukhetho olubalulekileyo kwenza ukuthi silandela okufiswa ngumthetho wezidera. Okunye njalo akumelanga udlakela olwaba khona kusanda ukwenziwa ukhetho ukuthi kubisele muva konke lokho esesikwenzile. Esikufisayo ukuthi kwesule izijeziso zenotho.
The peaceful, free, fair and equitable elections, although being regretted, neither should any other events blemish our recent harmonized elections. Therefore, the recently signed Zedera Amendment Act is unfortunate in that would rather there were no restrictive measures.
Umnumzana Sibusiso Moyo, umphathintambo kahulumende obona ngokudlelana lamanye amazwe. Kodwa ke unkosazana Tabitha Khumalo uthi uMoyo ukhuluma angakwaziyo.
Akusuku zatshwala lezi ezedluleyo kubulewa abantu abayisikisi. So asebekulande bedutshulwa ngamasotsha avele ekhokhelwa yibo munye nabo. So osokuntshintshile ukuthi sebefezile izinto ezasifuna izidela yiziphi. Asebekwenzile yikutshengisa umhlaba wonke jikelele ukuthi esasikukhuluma njengebandla le-MDC elikhokhelwa ngubaba u-Advocate Chamisa. Esasikhala ngesikhathi futhi kusese lo baba u-Morgan Tsvangirai. Esikhala ngokuthi iZANU-PF lamasosha lamapolisa bephula ilungelo loluntu. Namhlanje zilezithi labantu abayisithupha abadutshilwe ngamasosha. So kakula into abayifezileyo asebekwenzile yokuthi batshengise uZulu ukuthi esasikutsho kwakuliqiniso ngoba khathesi sokubone ngumphakathi wonke umhlaba wonke jikelele.
Ye, kodwa uyatsho ukuthi hayi khonokho-ke ukudutshulwa kwabantu akumelanga kubisele emuva konke asebekwenzile. Ungathini kulapho?
Hayi, kuyabisela emuva. Anti uyakwazi ukuthi empilweni into yonke enhle oyenzayo iyabukwa. Kodwa mhlanu senza into eyodwa embi abantu bahle bakhohle ngoba usuvuselele isilonda esasicabanga ukuthi sesipholile yena sesigubhile wakhipha uqweqwe sesivuza igazi.
So kodwa ke ungathi ukuthi kumele kwenziweni phakathi kobudlelwano beZimbabwe leMelika njengoba sitsho njalo lokuthi lokho kwe-rule of law ezomnotho nalokho nje ngesilungu okuthiwa i-freedom of expression kungani sokukhona. Ungathini kona?
Hayi, ezomnotho abakhuluma ngazo isintu bazenze sile dayimana dimethi yazo lapho umgabe owasuke sitshele ukuthi kwantshontshwa 15 billion nxa kuwukuthi baqinisile sibili ukuthi bafuna ukudlelana le Melika njalo bafuna iZimbabwe ibe yiZimbabwe ezathandwa ngumuntu wonke ngabasithathe kabe silithele imali naleyo ukwenza ukuthi siguqule ilizwe lethu ngoba singaba ne-15 billion udubo kuleli lizwe iyakwana imali naleyo iphindisale nxa sikhuluma kunjenje singahamba ezibhedlela abantu bayafa. So abakuntshintshileyo kuleli ngoba isisekelo sombuso sithi khona ngilelungelo mina eyempilo enhle, right to health. Ingaphi leyo mpilo nxa abantu besifa kangaka kungelangitsho khona kuthiwa ngumuthi. Abantwana namba sebefundile kabasebenzi. So batshintsheni yakhona ngoba yiwo amalungelo kaZulu wona lawa aqakathekileyo angantshintshwa nethi ngubani. Ilungelo lokuthi ngibe le mpilo enhle, ilungelo lokuthi ngihambe ezibhedlela, ilungelo lokuthi nganelise ukukhuluma ntando yami. Namhlanje ngakhuluma yakho ntando, nangu Honorable Bithi ukhulume sithi khona yena kukhetha ubaba uChamisa uwinile wagcine sewumuntu esebaleke sejumpi border ezefunwa ngamapolisa. Sikhuluma kunjenje everyday uriport emapoliseni kakabi kabili ngelanga. Nguzibuse uphi, ilungelo lakho selingaphi?
UNkosazana Dabita Khumalo ukubandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa sixoxelaye ekobulawayo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Ibandla leZANU-PF lithi lifuna udaba olwaphenyekwa emthethwandaba ngumanyano we-MDC Alliance lilahlwe. Umnumzana Paul Mangwana omele ibandla leZANU-PF utshele iphephandaba leSunday Mail ukuthi umanyano lo wehluleka ukunika ngemfanelo umnumzana Emerson Mnangagwa amasamanisi. Uthi ngakho-ke sokumele udaba lolu lulahlwe yi-Constitutional Court. Umanyano lo ufisa ukuthi kuguqulwe impumelo yokhetho olusanda kwenziwa iZimbabwe Electoral Commission. I-MTC Alliance ithi izekhi kayiqhubanga ngemfanelo ukhetho lolu. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, sixoxele lo mnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla leZANU-PF.
Emthethweni phela singakhohlwa sinesisekelo sombuso. Isisekelo sombuso sile sesinika umuntu ukuthi abe nelungelo lokuthi aphikise mhlawumbe khonokho okuyabe kuphumile kukhetho njengokuthi nje bona abakwenzayo be-MDC. Kodwa-ke ekwenzeni khonokho phela githi sinale sikunanzelele ukuthi bamele bekwenze ngendlela eqondileyo eyokuthi lanxa sokuthiwa itheli yalowo muntu ophikisana layo umbo omele umenzelise amaphepha onguye ophikisana lalokho okube nempumela kukho. Sokumele wena ube nezinto eziqondileyo ngoba konke uyabulawa. Uqondise kuye kulokuthi uqinise ungasokuqondisi kukutheli lakhe lela linike lona izeki ukuthi utholakala ngaphi. Kuqakathekile konokwana kakhulu. Emthethweni-ke njalo kuya ngokuthi ekuhambiseni kwakho amaphepha uhambise lakuye wamukela ngesikhathi esibaliweyo yini kumbe weqisile wasijobelela nje. Kunjengokuthi mina ngangikhangela la madoda ngendlela abakhambise ngayo amaphepha bakhambise sebeqondise ukuthi hhayi sisikhathi esingani sesingemva kwesikhathi mana sibonge ukuthi akwamasho esikhathi kuphela sikamzela phana eofisini yakhe umongameli kodwa ke bebemele balikondise khona ngale lapha alekheli lakhe elilotshwe khona phansi ukuthi hhayi utholakala endaweni ethile i-adresi yakhe eyiyo eqondileyo ngokunjalo-ke singazi ukuthi umthetho wona uza kubamba njani kodwa-ke khonoko lakho kube liphutha kakhulu elikhona elenziwe yi-FDC kumbe ngokungaqedi umsebenzi wawo ngesikhathi esifaneleyo
ye kodwa abanye abantu bathi hhayi ibandla le-ZANU PF lapha selingani lethukile ngakhonokho ukuthi bathi umnangagwa ngazange ngikhethwe ngendlela eqondileyo ngakho ke seyodinga konke nje isizathu nje ukuthi bangabambelela lapha lalapha
yabo hhathi ibandla le-ZANU PF lilungiselele ibandla le-ZANU PF i-team kapresident ilungiselele kula magqwetha amadoda sibili othina masa labo mangwana le-team zabo zenezane
lo ke ngumnumzana Belief Gawule ilunga lebandla le-ZANU PF kodwa ke udokotela Nkululeko Sibanda isikhulumele sikamnumzana Nurse Jamisa uthi ibandla le-ZANU PF seliphelelwe ngumphako
amaphepha aseva lapho umuntu azakala ehlala khona upresident Emmerson Mnangagwa usebenza ekumona umuntu ababuilding sesihambe umuntu ababuilding bathi bona fanele basiyele ukuthi hhayi abafuni lapho bafuna ku-Ministry of Justice sawahambisa ku-Prosecutor General khona ngale so lokhu asebekutsho nje sokungani yingxoxo linanzelele phela lokuthi inauguration akade bekhuluma ngayo sebeyikhansile ngoba batholile amaphepha angazi ukuthi sebezamani bethuke nje ukuthi upresident Nelson Tamisa une-evidence eneleyo ezenza ukuthi okwathiwo ngu-Justice Chikumba kwesulwe
ye siyabona njalo kulamanye amagqwetha athi lolu daba lungani lungahlupha ikakhulu nxa sokubuya emaphepheni la ukuthi lingafaka endaweni engasiyo so ke nxa kungenzakala njalo lizathini
angizanga lapha ifoni yakhonjesa
oye engutshoyo ukuthi-ke kulamagqwetha athi wona abone ngazani udaba lolwenxelo ungalahlwa ngenxa yokuthi amaphepha ahanjiswanga njalo ngemfanelo so ke kungenzakala khonokho lizathini dokotela
amaphepha ahanjiswe ngemfanelo umhlaba wonke ukhangele okwenzakalayo uyazi ukuthi ama-journalist abekhona kuhanjiswa amaphepha emanamuntu ababuilding bebekhona kuhanjiswa amaphepha njalo ku-Ministry of Justice ngalolo hlobo angazi ukuthi bacabanga ukuthi wenza bazathabisa bani njalo bazakholwa ngubani ukuthi amaphepha awahanjiswanga ngoba kwenziwe egcekeni umuntu onke ekhangela amaphepha anikwe u-sheriff we-high court so ahanjise kathathu lokhu uzanye ukuthi kudingwe lapho upresident Mnangagwa ekhona umbe umuntu ongabe emmelele ngalolo hlobo angazi ukuthi kukhanye ngani nje bayaphonge uzama ukuthi bangabona ukuthi bangasila njani ngoba phela i-evidence ibehlula
ye lina libona ngazane lizatshaya njani kulokhu elikwenzileyo kuyaphumani
hayi ayi-evidence isegcekeni emahlabezulu uqiniso ngelokuthi phela umuntu nxa ebala nxa kunabantu abangu-ten bangu-ten nxa bengu-leven bangu-leven manje u-Justice Chikumba wathi abantu bangu-leven uthe esekhipha amaphepha kamaphepha kathathu abantu kade bengu-ten khonokho kumgqeke phela ukuthi ubekhuluma into ayithandayo nje kodwa engakhuluma into eliqiniso
udokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Jamisa umkhokhelo welinye lamacele lebandla le-MTCT sixoxelaye eseHarare
Ngicina masiko wena owangusenziwe mando
Ngicina masiko uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zonke zonke lamhla sikhangela udaba lokuthi indaba abanye amajaha ethatha omama abangani sebekhulile kulabo enkundleni lapha ke ngilonkosikazi sakhile liline uMadube ukhona ngale ke kwele Botswana njalo lo baba uGift Sipho Juma ukhona ngale ke kwele Zambia ngiyalamukela kuhlelo sihlobo zami ngizaqalisa ngawe baba Juma
ye kudala lokhu kwakungekho ukuthi umuntu ongumfana athathe umuntu omdala kuye kodwa mbona kulezi nsuku abantu kabasathathi ngenxa yokuthi ufuna ukuthatha umfazi omuhle njalo olamalungelo amahle lamasiko kodwa bathathela ngenxa yokuthi sometimes umuntu uyabe le mali umfazi so lwana umfana uzathanda imali kulwana umuntu omdala ngakuye ye so okwenza ukuthi into enkulu kakhulu yenza kanjalo ukuthi abafana bebathatha abantu abadala ngenxa yokuthi bafuna ukuthi bancedwe kutholakala ukuthi abantu abaningi omama abanezimali bafuna abantwana abantwana kibo ngoba bona already bale mali so laba abantwana bayahugwa ubana ba bathathe laba bantu ngenxa yokuthi bafuna imali kulaba bantu
ye siyabona ke Madube uyakhuluma lapha ke ubaba uJuma uthi kuyakhanya ukuthi sibili kulabantu abathatha omama sebekhulile ngenxa yokuthi babukangwa imali wena ungathini ngakhonokho
ngabe uliqiniso khonokho ngoba ilengi leyakhathesi abafuni ukusebenzela ngabantu labana abafuna ukuphonga ukuthi yonke into iye easy so abantu omama sebekhulile babone ngantho abangabayenzela izinto zibe easy ngokuba lihlela imali ngokubanika iimota zokuthi betshoni begijima ilanga lonke imini yonke but aso nto enhle elungileyo umntana kumele athathe umuntu ozingana laye uthando is bind kodwa anxa befisa abantu kodwa umuntu omdala kumele la uzame ukuthi uhambele intanga yakho
siyezwa baba Juma lapho uyakhuluma umama uthi kumele umuntu vele adinga intanga yakhe so yena ungani uyakusola lokho ungathini ngakho
ye umuntu kufanele adinge umuntu oyintanga yakhe yikho okufaneleyo kodwa ngenxa yakhona ke nguthilo imali yikho kwenzisa ukuthi abantwana kule nsuku baphume endleleni elungileyo kodwa into efaneleyo yokuthi umuntu adinge oyintanga yakhe
okubi ngokuthi ube lo mama omdala kuyini ukuthi omdala kulawo okubi kuyinjuma
kule zinto eziningi ezimbi lu ungathatha umuntu omdala kuwe izinto eziningi aso zihambe kuhle emzimbeni wakho ngoba amalokhuzeni isayensi itsho ukuthi umfazi uyakhula kakhulu ukwedlula umuntu oyindoda ezintweni zonke socially ezintweni zonke kuphela lo mzimba wakhe so kuzenzekala ukuthi ezinto eziningi asoze ubugwanisa ukumenzela lwana umuntu omama ngenxa yokuthi wena yena wena ungumntwana yena ngumdala umzimba wakhe lo mzimba wakho uhambelani ayisiyontanga yakho
ye kambe kunjalo Madube
ye kunjalo ngoba ma uthethe umuntu omdala nosesemutsha abanye vele bathatha umama wabo sebekhulile bengazozephinde bavela abantwana kunjalo futhi abanye bathatha ngabadala ukuthi lawo uyabusukona ukuthi nxa umfana ele-20 ethatha umuntu omdala le-48-49 umfana uzasele-35 umuntu omdala vele uyabusekhulile so asonto i-right ona le omayi intanga ayizami ukuthi ithathe abantu abalingana lawo abadala labo bangakhangeli kakhulu ebantwaneni abancane bakhona abadala abasindi ababe safuna ukuthi ngabe bayathatha abalingana lawo yikho ngibona ukuthi kungaba ludubo ngoba ungathatha umncane uthatha umuntu osekhulile uvele umama uzakhula kuthiwo lokhu njalo so ngesikhathi ukuthi ubona iintanga zakho usuyaqalisa ukulokhu uphuma phandle uthiwo umanenjini
ye siyakuzwa kakhulu ke Madube vala khonapho ngamafitshane baba Juma
ya into engayithoyo nje ikuthi abantu kufanele ukuthi bayekele lento yokuthanda ukuthatha umuntu ongumdala ngakuye badinge umuntu oyintanga yakhe ukwenzela ukuthi izinto zonke zibe zihamba kakuhle
ye sibonga kakhulu ke ubaba Juma Madube gqiba khonapho ngamafitshane Madube
ya intanga makhuthaza intanga ukuthi ikhangele iintanga zayo
ye ntathi thubalele ukuthi ngibongeke umama uMadube usakhilelilene khona ngale ke kwele Botswana njalo ngibonge lo baba uGift Sipho Juma ukhona ngale ke kwele Zambia lezi ke zincwadi zamasiko esintu baba Juma lo mama Madube siyabonga kakhulu ingadinwa lokusasa ngilethemba lokuthi sizahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGift Dube lilazi
Ngigcina amasiko
wethu
Owangusenziwe manje Ngigcina amasiko
wethu Omanje ake sizwe ezabatsha silo Mike Hobe
Imchina yethu kanye ngazani ke ingani yala singazi ukuthi kumbe iba njengomqando kumbe uhamba njani kodwa sibona ngazani sizalifakela ke kathesi ikonoko ke oyithulwe uMike Hobe
yikudibana kuhlelo labasakhulayo uMike Hobe namhlanje sesibuyela ke kobulawayo sixoxa lo mnumzana Tinashe Gambarami yena osanda ukunqoba ukukhetho lokuba ngukhansela masambeni kuye siyezwa okunenge Gambarami ngiyakwamukela kuhlelo unjani mnumzana
ngiyaphila unjani msakazi
hayi mina ngiphilile Right Tinashe, kulento eyinenge engifisa ukuthinta kuhlelo lamhlanje. Saqala sithinta indaba lena eyokuthi abontanga abaselizweni lethu abasekela amabandla achiyeneyo, ikakhulukazi abasekela ibandla eleZANU PF njalo abasekela umanyano wenu owe-MDC Alliance, abalawo umbono ofanayo nxa sesixoxisana lo daba lokuthi kuyini okumele kwenzeke ukuze sibambane njengabontanga ukuze sithuthukise ilizwe lethu. Sengizwa abontanga abaningi besithi uChamisa nguye okumele abe ngumongameli, umnankagwa abamfuni. Nxa kungumnankagwa ozaba ngumongameli abasoze bamnanzelele. Awungitsheleke Khambarami ukuthi ngombono wakho kuyini okumele kwenzeke ukuze sibambane, sisebenze ndawonye njengabontanga ukuze sithuthukise ilizwe lethu. Sichiyane lalokho ukuthi wena usekela ibandla liphi, mina ngisekela ibandla liphi, ngiyeke sisebenze ndawonye.
Yebo, ngiyabonga kakhulu ngethuba onikezelwe namhlanje. Ngithanda ukubingelela abalaleli. Okokuqala, into engayisho ngeyokuthi kumele siqalise ngokuthi mina njengomuntu okhethiweyo kuwa 3 ngingontanga njengomuntu osakhulayo. I see it's important ukuthi we dissolve and diffuse amaparty political lines where we say ukuthi all the young people abakhona abalama ideas achiyeneyo, abanye kade beparticipate kuma-elections abangasaphumelelanga, ngabantu ade belama ideas, abade bele mbono akade belayo, that we ideas angancedisa kobulawayo laseZimbabwe ukuthuthukisa ilizwe lethu lesigaba sethu sakobulawayo.
Hayi, siyakuzwa Khambarami, njalo amhlophe phela bhuti ngokunqoba ukukhetho.
Hayi, ngiyabonga kakhulu. It was out of hard work as well. Abantanga, they are disadvantaged. We don't have resources. Nxa singena ku ground, we try by all means ukuthi singene nje, but it was not easy. But at the end of the day, we achieved. We had a lot of young people, young women, and young boys. Ababe besifiso sokuthi bethole umuntu ongabakhokhela, o understand ama levels, lento ama challenges esiwafesayo njengabantanga.
Awungitsheleke Khambarami ukuthi abontanga abahlala esigaba sakho kumele bakhangelele ukuthi uKhansela Khambarami uzabayenzelana.
Ngiyabonga khonapho. Into yokuqala, we need to have ama social groups, social activities. I think if you remember, we had ama social centers emalokishini. Those are places where we identify skill ukuthi abantu, if they have different skills, they come and showcase and have an opportunity ukuthi babuye bazenze abakukwanisayo ngezandla, imisebenzi yezandla and different skills that they have. So ama youth centers lawana, those are centers ezingasincedisa ukuthi singa-identify ama skills ebantwini, especially kubontanga. We look for funding ezokuthi ziyabe zincedisa abantu ontanga labana that we have identified talent.
Lo-ke ngumike wobe okade xoxa-ke lo Khambarami okhethwe kobulawayo ukuthi aba ngukhansela. Okwamanje-ke sesilijhiye ezandleni zikantungameli Gomo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Upheteni namhlanje?
Namhlanje ngibuye ngikhangela umbhalo okhuluma ngokholo. Sizakhangela kwabaHebheru ichapter ka-11 iverse ngu-1-2. Iverse le ithi yona, manje ukukholwa ukuqiniseka kulokhu esikuthembayo nokuqiniseka ngalokhu esingakakuboni. Yilokhu abadala abangcotshwa ngakho. Lumbhalo uyangikhuthaza kakhulu, njalo ngiyakholwa ukuba uzasikhuthaza njengelizwe leZimbabwe namhlanje, ukuthi ukukholwa kukhangele into esingayiboni. Ukukholwa kubuya lethemba lento esingayibambi ngezandla zethu, kumbe singathi engabonakali, engavezi egcekeni ukuthi isikhona. Kodwa nxa thina sithandaza, sikhuluma lo uNkulunkulu njalo simethemba, manje ukukholwa kuqinisekile njalo kuqakathekile kakhulu. Ngoba ukukholwa kokuqala kutsho ukuthi uyakuqinisekile ngento le oyithembayo kumbe oyithandazele uNkulunkulu ukuthi yenzakale. Nxa ukhangela umumo oyabe ukuwo, kuyabe kungatshengiseli ukuthi linto izayenzakala. Njalo umumo oyabe uphakathi kuwo ungabe uphika lokuthi linto ingenzakala kodwa umuntu olokholo uma ngokwethemba ukuba ilizwi likaNkulunkulu liqinisekile njalo lokuthi uNkulunkulu wethembekile ukuthi lokho esikuthandazayo kuye uyakuveza njalo uyakwenza anje singakhumbula umbhalo wakhe uthi yena kafanani njengomuntu ukuthi lokho akuthembisayo uyaphenduka bese sithi abe ngisomela lapha kodwa uNkulunkulu uthi nxa esithi yena uyebo wakhe nguyebo uhatchi wakhe nguhatchi manje thina nxa sikwazi ukuthi sithandaza simwe ezithembisweni zikaNkulunkulu esizibona ezwini lakhe kumele sibe lokuqiniseka ngento leyo esiyabe siyithandazela ngoba izwi likaNkulunkulu yiso isisekelo yilo idwala elinganyekinyekiyo okumele sime phezu kwalo nxa sithandaza njalo nxa sicela izinto kuNkulunkulu abantu abaningi nxa sebethandazile bahambisa izicelo zabo kuNkulunkulu bathandaza kakhulu uyezwa umuntu elokhu ezibuza ukuthi kambe shu into le ingenzakala nxa ususenza njalo sokungena ukungakholwa kuNkulunkulu ngenxa yokuthi into ephuma emlonyeni wakho kumele ihambelane lokholo oluphakathi kwenhliziyo yakho ngakho isikhathi esiningi kuyamele ukuthi nxa suthandazile uqalise ukukhuluma angani sokukhona lokho okuthandazeleyo nganika lomzekeliso nxa uthandazela ukuthi uNkulunkulu akuphilise akumelanga ukuthi uhambe uthi mina vele lomkhuhlane ngowami mina vele lo mkhuhlane ngowami lo kumele ukuthi ungathandaza uthandazele ukuphiliswa uNkulunkulu uqalise ukukhuluma ukuthi sengiphilile ngegama likaJesu ngabe umbuthandazela ilizwe lethu leZimbabwe ngiyangizwa abanye abantu besithi iZimbabwe ayisoze vele kulungele uthola akulala uthola uzalunga ngenxa yokuthi wena utshona ukhuluma njalo indaba ungakhuluma ukuthi la iZimbabwe ilizwe lethu elihle iZimbabwe ilomnotho iZimbabwe lemsebenzi iZimbabwe izaba ilizwe lomuntu wonke sizahlalisana sonke kakuhle sithokoze sisonke nxa sonke singakhuluma ngaleyo ndlela sizaletha izibusiso elizweni lethu leZimbabwe kodwa nxa siyabe sikhuluma ngendlela eyokuthi akulaluthola uzayenzaka lapha eZimbabwe siletha izithuko lokubisela ngemuva yonke imithandazo ebesiyenza
akuyiphethe mfundisi
sakho nyakhuthaza abalaleli bethu namhlanje ukuba asibeni lokholo asethembeni ukuba uNkulunkulu izithembiso alazo ngelizwe lethu leZimbabwe ngempilo zethu kuzafezeka baba ngegama likaJesu sithandazela ilizwe leZimbabwe silokholo ngelizwe lethu silokholo ngezigaba zethu sithandazela abazalwane lezidalwa zeZimbabwe uNkulunkulu busisa leli lizwe busisa abantu abakho laba abagulayo basilise ubaphilise ngelizwe lokholo siyathumela ukuphiliswa lokusiliswa emzimbeni lokususwa kwemthalo enzima ngegama likaJesu siyathandaza amen
lapho besivuselela umoya silomfundisi usenisibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
siyabonga kakhulu ke Ntungameni Nkomo singakehlukani ngothi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela namhlanje uhulumende wakwaleZimbabwe uthi usekufezile okuningi okufiswa lilizwe lweMelika ukwenzela ukuthi amazwe la abe lobudlelwano obuphezulu ibandla leZANU-PF lithi kumele kulahlwe udaba lokuphikisa impumela yokhetho oluphanyekwe yi-MDC Alliance kodwa ke umanyano we-MDC Alliance uthi ibandla leZANU-PF kalaze likukhulumayo silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngokips dube ye loba sengivalelisile kodwa lingakhohlwa ukuthi sasa ekuseni sizabe silethulela iindaba zethu zesindebele nxa silethulela khonokho iindaba zethu libibone lani ukuthi liyabe lisilandela kufacebook voa zimbabwe voa studio 7 le voa indebele so ke sizabe siphakulele lokumnandi uluju kuphela so ke sengisithi nizwe khonapha ke enkundleni kodwa ke kwezindawo sizabe singayenelisi ukuthi silethulele iindaba zethu kufacebook okwamanje sahamba
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.